sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilubandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 22 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezicubungula izombusazwe zithi ibandla leZANU-PF lilakho kunqoba kukhetho oluzayo lingaqhubeka lithola amanani aphezulu ezigabeni lapho elilosekelo khona.
Kodwa esikubona manje ukuza ndawonye kwabaholi ngaphansi kweqembu leli i-CCC sibona ungathi kuzanikeza kuvuselele nomdlandla omkhulu.
Ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe enqali qathaniswa le mali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele ngesilinganiso esikhulu.
Abalungisisa isinkwa sithi bona sokumele bakhweze labo isinkwa, kodwa abantu makhaza abasenelisi.
Uhlelo lokubalwa kwabantu olusungulwe izolo luyaqhubeka namuhla elizweni lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukuthi impumela yabo ibe ngeqotho.
Abantu akudingi ukuthi baze babalwe ngamasosha, babalwe ngama-CIO, babalwe ngamapholisa, kodwa bamele babalwe ngendlela vele okufanele kubalwe ngayo abantu okwenzeka umhlaba wonke jikelele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ezizimeleyo kanye lengcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ibandla leZANU-PF lilakho kunqoba kukhetho oluzayo lingaqhubeka lithola amanani aphezulu ezigabeni lapho elilosekelo khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ithi ukhetho elwedluleyo lukhomba lokhu okugcizelelwe yingcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Norman Pinduka oyikolitshini le-Africa University obesethula impumela yokudingisisa kwakhe ngalolu daba eHarare. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi yecubungula izombusazwe.
Iyahluka mhlawumbe kwabanye abantu nabo abantu sizabona ngokungefani. Uma iCitizens Coalition for Change ingasebenza ngalendlela inyuse kakhulu amasokisi njalo ibe nabantu abangayilekelela ngezinsiza zokulwa ukhetho, lapha ngikhuluma phecelezi ngama resources, amathuba ayo abukeka emaningi kakhulu ngoba sizakhumbula ukuthi umsakazi into eyiyona ebeyingcindeze enkulu ukuthi iMDC ihluleke ukulwina ukhetho, kwaba yibuhlukana kwabaholi bayo, yikho lokho nje okwadala ukuthi sibone amandla ayo encipha uma singabheka sisuka la eyaqala khona ukuncintisa okhethweni ngo-2000. Kodwa esikubona manje ukuza ndawonye kwabaholi ngaphansi kweqembu leli i-CCC sibona ungathi kuzanikeza kuvuselele nomdlandla omkhulu kubantu akade belandela amaqembu aphikisa ikakhulu kuseyi-MDC. iZANU-PF uma sithanda ukubuka ngokwenza kwayo iyenza okweqembu elethukileyo, ayizethembi engase futhi ikwenze kunyuke kakhulu isimo sodlakela ngoba yilo phela oluvamise vele ukuthi lubasize uma kusiza okhethweni, kube yilo olubalekelelayo ukutshala ukwesaba ebantwini bavote hayi ngoba bevota bekhululekile ngenhliziyo zabo. kodwa bavote bevota bese simeni sokwesaba ngoba manje uma ulalelisisa lapha phansi usiya ngezindawo ngezindawo abantu bayakhala kakhulu
lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwesisindo sedola leZimbabwe enqali qathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele ngesilinganiso esiphezulu. Uhulumende uthi idola leZimbabwe enqali qathaniswa ledola leMelika liyisilinganiso esingamadola eZimbabwe alikhulu lengxenye i-150. Kodwa emkambo wensitha idola leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe adlula amakhulu amathathu $3.50. Lokhu kutsho ukuthi intengo yesinkwa ilokhu iyidola elilodwa leMelika nxa ulithenge emkambo kahulumende, kodwa nxa ulithenge ngowensitha liba ngamadola amabili lamasenti. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera.
Umkambo kahulumende uthi yena khathesi imali around 150 Zimbabwean dollars to $1. So sokusitsho ukuthi isinkwa sesinga $2.20 kumbe $2.27. Kodwa umkambo wensitha uthi bona imali isifinyelela kubo 350. So isinkwa silokhe siyi $1. Kodwa okukhona yikuthi ngenxa yokuthi lempi khona ngale e-Ukraine lapho esithola khona i-wheat enengi lapha eZimbabwe sokusitsho ukuthi intengo siyakhwela. I-Grain Millers Association yakhweza intengo ye-wheat nge-31% last week. So usitsho ukuthi isinkwa laso abalungisa isinkwa sithi bona sokumele bakhweze labo isinkwa, kodwa abantu makhaza abasenelisi ukuthi basithenge isinkwa ngentengo leyo sikhona khathesi.
Uhulumende wayeke wafaka imigoqo yokuthi abantu bayenelisa ukuthola i-$50 ngesisindo esingaso sensitha. Ungasitshela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani, njalo kuyini okungaba kwabangela ukuthi lungasasebenzi?
Uhlelo lolu lusasekhona sibili, kodwa abantu abanelisa ukuthi bathole leyo mali kumbe esingathi ama-categories angkhona basengabantu abagqokekileyo, labantu esingathi aba-elderly kumbe abadala kusosiyethi asebekhulile yibo alokhe benelisa ukuthi bathole i-$50 leyo besebenzi offshore. Kukhanya njengane besekulabantu abaningi ababethola izimali lezi bezithengisa ku-black market. So uhlelo lolokhe likhona sibili, kodwa selincedisa kuphela abagogekileyo labona labo asebekhulile.
Ukuze abantu benelise ukuphila bayenzani, kuyini abakuthengayo, njalo ngemali evela ngapi, njengoba kukhanya abantu bekhala ngokungabile mali?
Impilo inzima lapha eZimbabwe. Ngingathi mina i-Consumer Council of Zimbabwe ngabo February bebesithi bona imuli elabantu abangu 6 ibifuna 89,000 RTGS uze baphile nje begade ukuthi bahambe emsebenzini lokuthenga engathi ngama basic. So abantu abanengi sebesenza imisebenzi emibili kumbe emithathu ukuze into zihlangane, kodwa okukhona ukuthi abantu bathwele nzima, bathwele amagabha afuzayo, into azihlangani, umkhonomi awumanga kuhle ukuthi banganceda ukuthi abantu baziphilele ngendlela singathi esikhangelela thina. So abantu abaningi bangikho bona bayathenga lokhu lalokhu yabethengisa lokwenza nje imisebenzi abanye bangkhona ngabalimi.
Umnumzana Masimba Kujera ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhlelo lokubalwa kwabantu i-census olusungulwe izolo luyaqhubeka lamuhla elizweni lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukuthi impumela ibe ngeqotho engasoze ibangele ukuncitshwa kwezinye izigaba zelizwe amathuba entuthuko alingana lezinye. Idolobho lakoBulawayo landise ukuphikisa impumela leli sithi inani labantu liphezulu kulalelo elande ukuphuma kulolu hlelo. Abanye basola ukuphatheka kwabezomvikela labatsha bebandla leZANU-PF ngobuningi babo kulolu hlelo olwande ukuqutshwa izisebenzi zikahulumende ikakhulu ababalisi. Inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency iZimstat eqhuba lolu hlelo ithi ikhuthaza abantu ukuthi bebalwe bonke lemideni yabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Asisuthisekanga la kancane ngendlela lolu hlelo oluqhutshwa ngakhona ngokuba luqhutshwa sengathi yi-military operation. Kanti lo hlelo lokubala abantu akudingi ukuthi baze babalwe ngamasosha, babalwe ngama-CIO, babalwe ngamapholisa, kodwa bamele babalwe ngendlela vele okufanele kubalwe ngayo abantu okwenzeka umhlaba wonke jikelele. Ngoba nxa ngabe kuluhlelo olubonakala lulamasosha kakhulu lwenza abantu bethuke bacabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okunye okwenzakalayo, le mbuzo ezabibuzwa abantu baza kwehluleka ukuthi baza kwesaba ukuthi bayiphendule ngendlela efaneleyo ngokuba becabanga ukuthi mhlawumbe kukhona ubunhlelo obuthile okunye okuthile okudingakalayo ukuthi bazakale ngakho, kanti ke yikubalwa kwabantu nje. Ngakho ke hayi kasisuthisekanga luhlelo selusethusa abantu kulokuthi lubaphathe ngendlela njalo lubakhuthaze ngendlela efaneleyo.
Siyananzelela njalo ukuthi kwande ukuba lokuphikisana ngenani labantu ikakhulu edolobheni lakoBulawayo. Kambe kathesi kuyini esingakubona kusenzakala? Njalo liyabona yini kule mpawu ezitshengisa ukuthi uhlelo lolu lungaqhutshwa ngemfanelo?
Vele kakuthembisa ukuthi abantu bazabalwa ngendlela efaneleyo. Kungathi kule njongo vele yokuthi kwezinye indawo kube labantu abalutshwane, ngivele ngokubona kwami kuza kwenziwa vele khona lokho ngokuba kuyancedisa futhi kuma-constituencies. Nxa ngabe sekusabiwa ama-constituencies, ibandla libusayo liyabe lifuna ukuthi indawo lezo ezisekela lona zibe labantu abaningi ukuze zibe lama-constituencies amaningi. Kanti ke idolobha lakoBulawayo vele lilabantu abaningi kakhulu kulalokho okukhulunywayo lokho kuqanjwa bo 500 600,000 isikhuluma ngedolobha lamamiliyoni abantu. Ngakho ke khona lokho ngibona sengathi kuzabuya kuphume kube yikho okukhona ukuze lezo ndawo zithole imali encane zingathuthuki zihlale zinjalo. Kanti ke zeqembe libusayo zibe labantu abaningi ukuze lithole ama-constituencies amaningi libe labantu abaningi ephalamende kulalokho eliyikho khona endaweni ezilula ukuthi zilisekele.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje lesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa lithi umthethwandaba weLimpopo ufumane isizalwane seZimbabwe uAndrea Imbayaro elecala lokudlwengula lokubulala umlungu kwele South Africa ngomnyaka ka-2014. UImbayaro ubikwa wabaleka wabuyela eZimbabwe ngemva kwesehlakalo lesi, kodwa wasebuyela ngomnyaka ka-2020 lapho abotshwa khona. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi isikhulumeli sedalele eParliamente umnumzana Jacob Mudenda uthi idale kumele likhangelisise imithetho elawula abebutho ukuze bengaziboni belamandla ukwedlula umthetho. Umdenda ubekhuluma ekolijini lezomvikela eleNational Defense University eHarare. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Angibingelele nami kustudio 7. Nami bese ngikhuluma ngendaba yayedudula. Indaba yedudula le abaqala ukuyizwa manje iqale ngo-2018 e-Alexander. Abantu baseZimbabwe labaseMozambique batshaywa kakhulu ngo-2018. Mina ngihlala khona ngase-Alexander, satshaywa sacutshwa khona laphana e-Alexander, sayalala ema-police station. Ngamalanga amathathu uPremier uMakhura wabuya lapha ezokhulumisana labahlali baseAlexander. Yikho lapho kwaqhamuka khona igama elithi Dudula, bethi siyabadudula, betshela yena uPremier ngokwakhe wehlule kuba controller. Indaba yakhona yanyathezelwa. Ngicabanga ukuthi uSibanda oloku sikhulumela ama-diaspora uyayazi. So indaba endala abantu bakithi kwabangena kakhulu enkingeni, bathathelwa yonke into, bathathelwa nezindlu, amafoni bathathelwa, indaba yatshayelwa phansi, ayizange ikhulunywe. So iloku itshintshwa, itshintshwa, itshintshwa. Enye into ebengifuna ukwazi ukuthi njengoba sasikhona laphana e-Alexander, ama-CIO aseZimbabwe ayekhona namhlanje akhona ahamba le dudula, yona lekhona idudula akhona, abhadalwa ngubani? Njalo ukuthi besiloko esitshana ngamakhanda nje ithi hayi khona kuthiwa uBhekicele kayazi. UBhekicele kazi kanjani? Ngoba uye ohambela phana uyazi lokuthi u-Elvis ufe kanjani, efelani, uyazi uBhekicele ukuthi bambulaleleni. Akufuni nje ukuthi abantu bebe becatha ngomunye. Siyazi siloku esiyilandelela khona lapha, sinamaloya bezama bezama amaloya kodwa kwehlula abantu ngoba ama-government aphakathi. Kuba bengekho kuba kudala bakhuzwa. Ama-government wonke yakithi neyangapha ama-ruling party akhona baphakathi khona laphana, basishaya kakhulu. Kudala sihlala lapha, mina ngineminyaka ethi 38 years ngihlala khona lapha e-Alexander, kodwa izinto zitshintshe phambi kwethu.
Indaba leyi ezimstats leyi engike ngayibona emaphepheni ukuthi kube le-corruption, kulama-sex scandals, kungeniswa abantu ngendlela engayisiyo, into engaqondanga. Njalo kule ndaba ehluphayo eyenze abantu be-Matmoth abaningi la kobulawa nxansizwa, abagogile, ababalisile, abaphila persons with disabilities, abaphila lobugoga, abayenelisanga ukuthi bangene. Abanye abangenanga kuprogramu ye-census bekuthathwa o-assistant babo abayibo abaqhatshwe nguhulumende bangeniswa bakwachiwa ababalisi bangkhona abasebenza nama-assistant ababalisi abakhubazekileyo. Now i-corruption on its own iku-divide abantu, isihluku. Sithina sithi-ke njengabantu abangaboniwe labanye abagogekileyo sithi thina nxa kuyikuthi-ke singazange sifakwe njengoba singafakwanga, baqhubeke bezivalela bodwa libengasivali futhi asikho phela elizweni. Njalo futhi asiyo uhulumende okwenzayo, ngoba abafowethu abanye emashonaleni bangenile ngabantu, ikakhulu kithi esindebile ama-officers ale-attitude abasebenza khona ikakhulu esindebile bale-attitude labantu abakhubazekileyo. So yindlela engafanelanga yona le. That's why sisitsho sithi sifunde ezinye izinto siziyenzele. Kodwa ke la uhulumende uloku silokumblema ngoba kade sakhuluma ukuthi izinto kumele babone basupervise ukuthi i-quota system ethi iyapractizwa yini ukuze lathi enelise ukungena kwezinye inhlelo. Kuyinto ebuhlungu emahlabezulu. Labona laba abantu abasimelayo ku-school psychological services, abe-SPS, uyakuthi bakhona abanye abangena emsebenzini yona leyi bemele abantwana abagogekileyo nababalisi abagogekileyo special education abayazi le braille abayazi le sign language. I can give a good example. Nxa sokumele kube lobufakazi, bukhona ubufakazi, you can pick them sihambe kwapha bebala ibraille, umphathe iphepha le braille. Cannot even read anything but they stand to stand for us. Nxa sokubuya kukhethwa inhlelo ezinjalo zezesensus bahlala ezitulweni bathule zwi aba-advocate ukuthi singene phakathi emathebeleleni ungani badawutha ukuthi abantu ababalisi abangaboniyo bayenelise ukufundisa. Isifuna ukuthi okuyi-attitude lokhu kuphele, yikubona bengasifakele ezinhlelo kuyabuya kheso kuzeke uzabona bazasikhipha. Akuphele ukuzinhlelo lokhu okuncindezela abantu ababalisi abangaboniyo. Nyabo.
Salibonani basakazi be-Studio 7, linjani impilo? Hayi, mina ngithabise ukuthi i-independence leyenza ke leyo sibona amabandla akithi wonke esibandawonye. Okube kuhle kakhulu, mina kungithabise kakhulu. Okuthi ngabe kuhlala kunje, ngibona le mavotini abantu abangeke balo. Singavota kuhle kakhulu kakhulu. Kube kuhle sibili ukuthi kwathulisa kwathi zwi elizweni kulalokhu kuhlala abantu bebungathethisana kube ngulo onxetshwa njengalabo abaphikisa bona abaphambili bakithi inhlamba. Hayi, kuze kuthi lalabo abantu bangaphandle kwe izelaba awungekuze bekhuluma ngenkulumo eright okwabo kuphela baya bephongukuthi khafula inkalakatha zenhlamba bephongukuthethisa bethethisa okungamnandi bakithi okungamnandi kokuthi uyafika ukuthi abantu bayesabeka.
Sanibonani, sanibonani inkokeli ze-Studio 7 nabalandeli be-Studio 7, ninjani, niyaphila? Eish, hayi, lapha yasilenkinga lapha eZimbabwe la sinenkinga enkulu kakhulu. Sinenkinga uzwa abantu bekhuluma nge-tribalism. I-tribalism eZimbabwe yaqalwa izano. Izano ithe ukuthatha ilizwe ngo-1980 yabona ukuthi ngaphi emathebhelele ndikakulabani. Yavala amafemu wonke ayekobulawayo yaseHarare. Kathesi iHarare isincane from amashona asegcwele kobulawayo. Ukusukela ku-6th Avenue usuke erenkini usiyafika edrobheni phakathi usiyawudlula angazi maybe ufike kubo Max Garage khona lekugcine. Ngiba bathengisayo ezitaradeni nasemashophu noma yikuphi nje zathola kuba ngabantu basempumalanga. I-tribalism yamaNdebele ikuphi khona lapho? Into engiyinanzelele kakhulu ama-opposition afanele ayiqapheke. Mina ngiyamangala ama-refugee aseZimbabwe from 1980 kuzofika namhlanje kule 42 years. Basavedwa, bevetela ukuthi babesegangeni, babencedisa. Mina kangikuthathi njengento eliqiniso ngoba uma sekuseduze lokuthi kuyovotwa bayabakhumbuza ukuthi belile izimali zenu. Angazi umbe bazazithola lo nyaka. Kodwa ke enale into mina ngiyibona ngeyinye indlela, mina ngokwami engikhulumayo manje ngiyibona ngeyinye indlela. Aluba kuthiwa ngilawo ama-powers mini government ezibabenza yisa e-court yokuthi into iyafana lokuthi bayenza i-corruption oba bribe abantu.
Sanibonani ku-Studio 7, ngiyalibingelela ngegama lenkosi. Siyabonga maliphilile lathi siyaphila. Benginesicelo lapha esiqinisa kulo baba ukuthiwa ngu-president u-Emerson Tambutso Mnangagwa ngendawo yakithi yaseLupane. Lo ndoda lo sicela ukuthi ihambe esigebhela amadamu akithi asagqibelekayo lavuzayo. Baningi kakhulu kulenye laphana emalungu lematama laphana liyavuza laphana egwamba laphana liyavuza laphana ikhona isebubi. Wazi uSmith wayesenza kahle kakhulu ngoba ayekwazi ukuthi indawo yaseLupane iyadinga amanzi ayilandawo enamanzi amileyo. Maningi kakhulu amadamu engingabala kodwa basengabalili amathathu likhona lapha lasemazwideni futhi emalungu lalo lifuna ukuthi ligejwe. Sicela ukuthi esinikeza ikatapila laphana egebhe emadamu akithi lapha eLupane. Inkonzo zokuthi zakithi ziyabulawa ngindlala. USmith wayesicabangela kanti lo baba unjani ngempela lo Mary Lipane naye mayizwa le audio. Sicela ukuthi esilungisele amadamu lo Mary Lipane ayinandawo ukuthi ungayiphi iparty kanti i-government leyo amadamu yagebhile akuphi ngoba kaSmith la sicela ukuthi esimentelene wona umbe sigebhile amacha-ke musi ngoba sikhona indawo esifuna khona amadamu. Ngisho lasenyama endlovu lapha amadamu afuneka lapha endaweni yasemakhokhomba selifuna idamu lapha sengathi uMnangagwa engakhuluma lo-obet lapha ngumakhelwane wethu ukuthi esizame ngamadamu.
Studio 7777 ngibingelele ngibingelele awu bacosheli bezindaba no bonke jikelele nengabazi awu nibahlehle kunamhlanje nje nami ngithi ke ayiphilani benkosi niyasakha kundawo ngendawo sonke la isikhona esizwayo lo msakazo bakithi ke hayi nami ngikujimana kangwenya ngithi ke bengidlulise nami okuncane nako kumelana nomphakathi wasemalayitsha emalayitsha ku-10 malayitsha village ngaphansi kwesikabhango iscot kwesikamgijima awu ngiyakhala bakwethu nako kwi-project kukhona kwe-clinic laphana i-health post bakithi ake nisize umsamari olungileyo ngizwayo hawu bakithi makalahlele itshe sivivaneni bantu benkosi kukhona nathi okuncane esesiqalile abantu bahambe bangelide ukuya emaklinika angakithi 15 kilometers kanjena ogogo nabantwana abantu nabomama abayithwele kubanzima kubalukhuni nabangalahlela abantu bathibusisiwe siphayo kunesamukelayo ngibonge bakithi ingcongoze kini nonke nibahlehle
ngizalibona ndinjani ndonke ku studio 7 ayi yalizwa liyakhuluma bakithi liyachala ngezani chief ayi 2023 asihlipheni zani chief bezikhiphela yachana behlulekini bomakandi wabo lo abamthembile bebona ukuthi khuluma manga ama SD yawina zani chief izani chief yathi akasiyini nomakandi wezathi zani chief yawina izawina amavoti wona la futhi ukuthi wawina ukuthi kutheni ningakathi uyine vele awu makandi wabo umsebenzi omele bemnike wona umakandi wabantu bezani chief special umnangako abantu bayanyamala leZimbabwe laphana kulabo itaida mara kathesa kuyazithi baya waye bengathi umakandi wa profit into ezifana laze nezvo kuti abantu abanyamala layo bayangapi ekele kubereka profita lokuthi umnangako uyawina mafota hayi kubereka sithela mange dzani pf yawina loko achele lako lokwamanga lo
ngiyabonga studio 7 ithuba lokungibhala ngimpawulo ku studio 7 ngiyabonga kakhulu hayi lami zami ukuthi ngichathekele abanye abantu izinto nje abangazaziyo abangaziboniyo ngiyabonga studio 7 ithuba lokungibhala
lawo bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uselaye uhulumende wakhe ukuthi aphathise ele Ukraine ngenja imali ezidinkulu angamachumi ayithoba minwembili i-$800 million eyozomvikela. Imali le izathenga izikhali ezokuvikela ilizwe kubutho leRussia elihlasele leli lizwe. Sikhuluma nje umongameli weRussia ubikwa itshele ibutho lakhe ukuthi lingangeni ngamandla kwenye inkampani yensimbi okucathe khona abantu makhaza lebutho leUkraine eselisinde ekubhonjweni kwedolobho lonke eleMariupol. Sixoxe lolandela izombusazo weleMelika umnumzana Jerry Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukhona ukwethusela eleMelika ukwenziwe ngeleRussia ukuthi lingaqhubekela eMelika lihambisa izikhali kwele Ukraine lizazisola. Ubona ngani lingathatha nyathelo bani? Kuyenzakala yini ukuthi lihlasele kumbe yizo izikhali zonezi eziyaba zihanjiswa kwele Ukraine?
Eh, lokho kangibone kuyikwethusela ke okwenziwa yilizwekazi laseRussia lapha. Nxa bengathi bethi bona izwekazi leAmerica lingaqhubeka lilokhu lisekela ele Ukraine libanikeza izikhali lizazisola. Lokho impela kungaba lempumelelo embi ngoba njengoba ngishilo ekuqaleni izwekazi laseRussia kalethuseli likhuluma lisenza.
Manje ngokubona kwakho injongo yeRussia ingaba ikuthatha ilizwe lonke leUkraine yini njengoba sike sabona bezama ukuhlasela lesigodlo sakhona iKiev kodwa kungani kwehlule?
Xa sikhangela izenzakalo ezenzakala khona phana nje ngibona ngathi kungenzeka ukuba iRussia icine isithethe izwe lonke laseUkraine. Singakhohlwa phela ukuthi ke kahle kahle ndleleli yilizwe nje linye kulama Russians amaningi kakhulu eUkraine kulama Ukrainians amaningi kakhulu ngaseRussia ngabantu nje okufanele ukuthi ngabe kuyaphiliswana nje baphile in harmony hayi ubudlongdlobo lobo okwenzakalayo. Kodwa ke ngibona ngathi kuyalapha ekuthini umnumzana uPutin ungumongameli waseRussia bazagcina belithethe izwe lonke laseUkraine.
Umnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela izombusazwe weleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ese-Ohio ngapha kweleMelika. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezicubungula ezombusazwe zithi ibandla lezanu PF lilakho ukunqoba kukhetho oluzayo. Ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Libe lempela sonto elithukela.